Zika tisenda baku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwaziyo ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahle umlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bone free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapholisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefense Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lomdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo loNdux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo uthi amalanga la aqakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba owazakala ngengoma ethi Kujata Jata uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala eUkraine, sikhangele njalo sokusenzakala kuboChina, labo sebefunqasa umsindo wabo, labo America kunjalo, labo Taiwan. Sikhangele ukuthona kusenzakala endaweni ekuthi yabo DRC khonapha eduze, abantu besilo eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni letho leZimbabwe. Lokho kuyasinxweba kusitshengisa ukuthi hajhi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqakathekile kakhulu. Baqakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama bond free abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzivusa kunjani, abakwazi ukuthi kukhululeka kutshoni ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi, kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisuze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokhu kwenzakala asinikeni nohulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulo mkhosi we-Heroes Gala ngempela viki ezayo nokuyabe kusenzakala lapha.
Akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owajaya ingoma othiwa ngokujatajata, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endawo ezijene ezebhinga abaye bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buyanini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jamu Ntanga abafayo phela ilizwe leli ukuthi thina sihlale sizivusa sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphatha amandla sebandla lezanu PF eBhinga obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hathi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka owalwa impi yenkululeko olilunga lebandla lezaphu uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayilwela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo kwahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono kufiwa, hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo, hathi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi sesibatshaya ukutona. Indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu balweli lizwe. Abantu laba Othesi lanxa ukulumende zam ukuthi abancedise ngama allowance kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani side nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekuside yabantu abadubekayo iapeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa enama allowance kodwa ancedise ukuthi ama allowance akhule ayephezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hayi bo asincediseni abantu abalweli lizwe
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka ilunga lebandla lezaphu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amatsiyane enkuku kungelambadalo. Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye. Njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi. Kona ukubiza imali ephezulu.
Uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe desperate kakhulu, ba desperate ngemsebenzi, ba desperate ngama ngokuthi bayenze imali. Kanti njalo futhi silabantu abangelenhliziyo, abalenhliziyo ezimbi, abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa ye desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini. Bona abantu abatshelela umongameli eceleni yiba bayizigangi kakhulu ngoba akula project ekuthiwa kuyaphongusuka uthatha siyano nika abantu into leyo kayiqali sayibona senzakala ngabo 2014 owaye ngu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane abantu abathola lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo abantu balala bekhangele befuna namatsiyane lenkukho singakhuliyo abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu futhi kuyadanisa uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezobedebe benika abantu amatsiyane kanti futhi uzanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngaphi njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele sesidiniwe ngamaprojects ayenziwa ngohulumende angingathi mina nxa ngingavumela ngithi ala ngqondo amaprogram ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama ukubanjwa abantu kuba abantu bebelokhu benika izinto ezingancediyo uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu umongameli kavula ama-EPOs ama-ezimayini lawa agcwele ilizwe lonke laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphega amamayini indawo zonke lapho wagrebha ilizwe lonke walifaka ama-EPO kavunxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwemvuwayo kukhona kulama-diamonds bavalile badla bodwa kodwa thina amazimbabweni selokhu esithola siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo so khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela sitshaya ikongonya sitshaya izilogani senza into ezingalangqondo
Ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lolu hlelo luphumelele ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kade imeli yenzakale nxa kunjengoba ngishilo ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha nje njengemdlwane kabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba-apply balandele baphiwe lokudla baqale ba-train ekubeni bafundise ukuthi inkukhu zakhona azifuywa njani. Ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi. Kule market yini yenkukhu zangkhona. Kambe shiwe nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunja khona kwalekwa kwaba khona kweziwuta. Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 esewange. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole loJames Tikerema abangcitshwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe. Kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Lavmo Maduku okhokhela INCA, lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye. Kodwa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now, into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona. Khangelani khathesi lina bantu bakamphakazi belithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iblawa yokuthi ingcole njani. Ake livuse imigobe. Sasa sisazi iHarare iyengcole ukwedlula zonke. Namhla iblawa yiyo esingcole ongaza ukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besiNdebele njani. Khathesi selifaka uChamisa. UChamisa lo. Limfaka ngaliphi ngoba vele amashoni asoze afa asithanda thina abantu besiNdebele thina into esizisondeza kuwo angazi ukuthi kanti vele into abantu besiNdebele ndiyangihlula abantu bakithi mina hayi hayi ngoba kathethi kunjena umuntu wesiNdebele yi-third vice president kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni kanti why lati singasange omnye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamashona.
Studio 7 njani tungamili nkomo njani hayi okwezweni lethu ngokwezweni lethu abantu mabefuna nje laphana kulunga kabayeke ukukhombana ngemunye omunye wetukane omunye omunye wetukane angeke yalunga mayenjalo laphana into ekhona kufanele ukukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngemini isitha esiyiso esibulalile izwe sesithumile hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngoke uchithi abantu abadala njalo impiyo ngeke uchithi bayibona le ndlala le khona ngeke uchithi bayibona le mali engekho ezweni into abayibona kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi kule into engazaziyo ukuthi imi kuphi mthwakazi bani kayibuye ebantwini ingabe iyimthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ingancedi ngalutho 2023 kuyathi sokuyavota imthwakazi uthi yona kayivoti isibuya ngezinye indlela ezingasizo. So umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywa lawa abantu ikakhulu abomthwakazi angitsho umkhokheli omthwakazi abalandeli bomthwakazi ungathi bonke nje angake ngeke mbalinganisa ukuthi bafana nami ngibona ngathi nje mambabhekile babonakala nje bafana lezinja ezigogotha isigodi esinyama zisekudeni azivele zona zingafaki umcolisi ngekhanda azivele zona izilandeli lezi ezilandela imthwakazi izilandeli asobalandeli izilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka umuntu yena mayefuna into yakhe kayenze thule engazithi hey what what amnamboni ngemthwakazi leyo abantu bangikhona lawa baqondisa inkulu ukhuluma nje amadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakhe awukuvela bephume nje njengejosaka ehamba ngaphandle kwetruck abayeke le into kakhulu
yes alibonani kustudio 7 ngiyalibingelela lonke ndawo nezindawo kunye labasakazi bakhona bomtungameli inkomo bakithi linjani kodwa sihlobo hayi kakukho kunenge nkutshoyo lapha nje khuluma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo umkhwenyana weshono wasibulalayo igugurawundi lasibulalayo angazi ukuthi ngivele ngindlela zokuxolisa sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunye indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thiwa imali hayi kuzima lokhu bakithi kuye kufanele sihlalelele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le kweyisezala emashoneni le hayi kobulawayo uzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana usijwayela kabi lomamalo usidelela kabi igugurawundi lelo lasibulala lelo lakathezi lokhu alisabulala abantu
ye linjani basakazi bakastudio 7 hayi bantu sizesilonda lokufaka la ama-odgate abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana asazi ukuthi lani sesisenza njani silithembe kangaka zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili bengicela ukuthi kumbe ningayithinta kabili isicelo angijayelanga ukufaka kustudio 7 yakhuza amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo okuthiwa yintengo phinde sikhuzela labo okuthiwa ngamabhambazi labashuruku ababuya emhlabeni wakithi ematapha abayelaphana bedakwe zintengo betholele amabhemba befike bengene ngaphansi bethalise ukudiliza amapili emgodini bedakwe zintengo abanye bafika 60 bangaphansi khonale sokuze kulinda i-black boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona igolide alidakelwa ntengo bengasuki kibo bethwele amabhemba bethwele umona besiza kithi laphana ematapa laphana kathesi bangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana siyacela ukuthi ogweja beke beyekele ukunathi ntengo ungabe siyemgodini siyacela sibikele isiphuzele ogweja lalabo okuthiwa ngamabhambazi bengaphonge ukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani yabona
sivukile basakazi bakastudio 7
siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha abantu umuntu ka-1 uzwe befunda kathathu angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodiphi ukuze ungene emsakazweni hhayi-ke sizama ukuphuthuma lapha sikhuze ikakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu lapha abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko bathenga amabhemba bathenga amahloka bagade izimoto basuke khona lekibo komhlabule nzondo bethole amabhemba bezothatha igolide bedakwe zintshengu intshengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini umgodi awula ntshengu bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwele matapha khona mpana bedakwe zintshengu zabo lamabhemba abo bafika bakhotha abantu babakhuphela ngaphandle enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo abantu bakhonapho lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni boqala ubuzikithi babe besiyangena-ke khonaphana bexotsha abantu baphumela ngaphandle babe bengena bona bedakwe zintshengu wabubadla umgoqibhu wabathatha abakabayekela umhawu lokudakwa zintshengu la mabhembabo athe sebengamalinda kithi khonaphana ematapha
sanibonani basakazi bakastudio 7 labalaleli bakastudio 7 nalinjani ukuphila hayi mina ngiphilile lokhulumayo ngujoshua ncube esigabeni sempane ngokuhlala ngisejubheki la mina ndokudana ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sibuye lo mkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwelakiwe emagebeleni kobulawayo mina mbona ingani ubuye enxele udadewethu na ukhethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena wathi sengibuye lo mkhwenyana abazali bami nangu wamutho lokuthi ngibani manje udadewethu khanya ubuye lo mkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngigugurawundi uzemethula angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani kodwa ngakhanya nibonani uyasetshenziswa abantu basesizweni laba kebevula amehlo ngomuntu wakibo ngasetshenziswa kusasa udadewethu uza kuthi vele nyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo
yiyona lamandibela njengala ende ngokukhuluma kwakhe ikhululekile ngiyabona ukuthi yena ngakibo igugula undikazange eyibone ukuthi ayisenzani kanjalo ayikula umuntu wabulawayo angiboni ukuthi umuntu engabuya eze kwethula isigebengu esagqeda abantu kangaka waphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulalela ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezane nabafazi besindebeleni yikho lokhu okulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandibela echayisaa angazi ukuthi angenwa yini akubone yonke umuntu lo uyasetshenziswa amany years kuze kufike ekathesi kungaladibhuluphunye nemagebeleleni sokusisa i-election sebuya sesithi uzalo mkhwenyana mkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga hlobo
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump exwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitiji samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitiji singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo emnumzana Zenzo Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho usesenayo isupport kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osukusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshonala kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhichizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi esingakanani.
Hayi siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.